Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 17 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Baningi abantu abebayo phezulu. Sengathi kungabo ngabotshwa yena yedwa. Kodwa bangabalandelela bonke abantu abayisigebenga abadla imali yabantu khonayo.
Umeli wegokwe nembudziya edalele ephalamende njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wa Judge Gena. Umiswe enkantolo namuhla labanye abane. Besetheswa icala lenkohlakalo elithinta izigidi zamadola emelika ezinhlanu i-$5 million.
Abekho abantu belizwe kumbe ilithi lase-Afrika abangathi bona inkululeko kukolonialism sebayibona ngoba saphuma kukolonialism emhlophe sangena kukolonialism emnyama.
Umanyano weSADC namuhla uphe umuyi umnumzana Robert Mugabe isicoco sokuhlonipha imisebenzi yakhe ndawonye labanye abake baba ngabakhokeli bamazwe aseZansi e-Afrika abayibo abasungula lumanyano. Amapolisa athi abantu sebelethe ezinye njalo izikhali zemibhobho ebezisetshenziswa ngokungekho emthethweni kulandela ukunikezwa imvumo nguhulumende eyokuthi benze lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wegokwe nembudziya edalele ephalamende njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wa Jajena umiswe enkantolo namuhla labanye abane. Besetheswa icala lenkohlakalo elithinta izigidi zamadola emelika ezinhlanu i-$5 million. Wajajena uzalala evalelwe estokisini labanye abotshwe labo yiZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo. Ababalisa iziphathamandla zenkampani yeCodco uPius Manamike, uMax Monjanji lo Fortune Molawo kanye lomqondisi wePierpont Mancrox uChieza Dana. Igqwetha labasolwa umnumzana Harrison Nkomo ucele inkantolo ukuthi ibakhulule ngemali yesibambiso i-bail. Kodwa abatshutshisi bakwalile lokhu besithi abasolwa balakho ukubaleka elizweni bengakhululwa. Umantshi uStanford Mbanje uthe uza kwethula isinqumo sakhe phezu kwalolu daba kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Into enhle kakhulu ukuthi abantu baboshelwe inkohlakalo ngokuba ilizwe leli lahlekelwa imali eningi kakhulu ngenxa yenkohlakalo. Imali kade izadala imisebenzi, yakhe izikolo, izindlela, ihambise abantwana ezikolo, ivuse imigwaqo, yenze impilo yabantu bonke ibehle. Baningi abantu abebayo phezulu, sengathi kungabo ngabotshwa yena yedwa, kodwa bangabalandelela bonke abantu abayisigebenga abadla imali yabantu khonale.
Bakhona abanye abakhononayo ngendlela uwajajena akhanya ephathwa ngayo ngoba uze emthethwandaba ezihambela egqoka isutu yakhe engafakwanga izankosi. Kodwa labo abakhononayo bathi nxa kuyikuthi ngamalunga ebandla eliphikisayo amanye aze afakwe lamaketani ezinyaweni.
Iqiniso elikhulu kakhulu ukuthi umthetho lamapolisa akakusebenzi ngendlela efaneleyo. Amapolisa ethu ahamba neqembu elibusayo. Nxa kungabantu bezanu PF ababotshwa, labo bebotshiwe baphathwa njengabantwana, njengosane, njengeqanda, hayi njengezibotshwa. Kodwa ke laba abe opposition haba masembaphikisa babotshwa babotshwe kunye nezinyawo bakhoshwe ukuthi umuntu akalacala ngaye ngakagwetshwa ngumthetho andaba ngokufaneleyo lokho esithi presumption of innocence ukuthi umuntu wonke kuthiwa akalacala ngaye ungumsola uyachathangelwa ngakho kumele aphathwe kahle amalungelo akhe aphathwe kahle kodwa ke nxa kusiza kwabe amaqembu aphikiswayo baphathwa kabi kakhulu okungafani nalo abe bezanupf
ukubotshwa kukawatsgatsgena lokhu njengelunga lebandla elibusayo njengalokhu esesike sakubona khona amanye asebotshiwe lawo singathi kuveza sobala yini ukuthi ngempela uhulumende uzimisela ukulwisana lenkohlakalo ngitsho phakathi kwamalunga ebandla elibusayo
asingeke sibe nesiqiniseko salokho ngokuba kusengenzeka ukuthi izinto zangaphakathi lokho okuthiwa yi-factional fights ebuzana uPF besilwa ngokuthi ubani kulolu hlangothi ubani kulolu hlangothi kodwa ke bekukuhle ukuthi nxa ngabe kuliwa le nkohlakalo kungakhethi ukuthi ngobani bakuliphi iqembu abenze inkohlakalo kumbe abasolele ukuthi benze inkohlakalo umthetho wendaba ube ngozimele uthonisa amacala ngendlela efaneleyo kungathonisiswa umuntu kodwa kuthoniswa icala
umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe kusenjalo amagqwetha eziphatha amandla zebandla le-TCC esezile nyanga ezimbili zivalelwe esitokisini aselobele iziphatha amandla zogatsha lwamajele ekhonona ngokungaphathwa kuhle kwabasolwa ababalisa umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole bona ababotshwe ndawonye lamalunga aleli bandla alitshumi lantathu besetheswa icala lokuphehla udlakela esigabeni senyathime eChitungwiza. Sizalethulela okugcweleyo ngalolu daba kuzindaba zekuseni kusasa. Umanyano wesadaki namuhla uphe umuyi umnumzana Robert Mugabe isicoco sokuhlonipha imisebenzi yakhe ndawonye labake baba ngabakhokheli bamazwe asezansi ye-Afrika abayibo abasungula lumanyano. Isicoco lesi samukelwe ngunkosikazi Grace Mugabe emhlanganweni wesadaki summit osaqhubekayo kwele DRC ongenwe ngabakhokheli bamazwe akusadaki abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye abaphiwe izicoco lezi babalisa uSeretse Khama waseBotswana, Kenneth Kaunda waseZambia, Julius Nyerere weTanzania, uKamuzu Banda weMalawi, uKing Sobhuza II oweEswatini kanye lo-Augustino Neto waseAngola. Bonke laba sebabhubha njalo izicoco zabo ziphiwe imideni yabo bebongwa inkokheli yesadaki ngokusungula lumanyano kanye lokubambisana besebenzela uZulu. Imifanekiso esenkundleni ezitshiyeneyo iveza uGrace esamukela isicoco somkakhe ebambane lo mongameli Mnangagwa yena obekhanya ebobotheka kodwa uGrace ubebophe ubuso. Sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi isadaki yenze kuhle ngalezi zicoco.
Inhlonipho leyenkomo iza ngokuthi thina njengesizwe sathi sizikhulumelakazi se-Afrika kanti isadaki izinikele ngapha kodwa siyisizwekazi siyisizwe se-Afrika singabantu abaphina ukuthi silwele ukuzikhulula ukuzikhulula lokhu singakukhohlwa phela nkomo ukuthi omdala yiyo abathungameleyo labo nkomo bahlanga indlela naleyi eyihanjiweyo lanqade kulezinye izinto lapha lalaphana esingahambanga kuhle kodwa bayihambile indima yaleyo njalo kuwenzile njalo yibo abakhokelelayo ukubunjwa kwenhlanganiso zonke zenezizoqinisa inhlanganiso zabo-au labosadaka ngokunjalo inhlonipho njalo iyamukela ngezandla zonke njalo sisithi umfanele inhlonipho leyo osowadlulayo umongameli uRobert Mugabe.
Kodwa bakhona abamsolayo umgabe abathi wayengumbusi omubi kakhulu ongamelanga athole inhlonipho enje kumbe ahlonitshwe yiloba ngayiphi indlela.
Singakhohlwa phela Nkomo ukuthi uyazi idrama engathi igcwele uchago bese kuba awela kumbiwele ukuthi ungaqala ngomgago hatshi uyemvubula iporota. Okuvukuweleke okungakwyile kenza ukubeke epheleni nalaphana kodwa sikhangele intweni intweni nje yabomdabe singathi ukuthi kumbe singathi ukuthi kuya kunye mgabe aphosa wandahlika khona ekuphineni eyalula esikhundleni kuphela kwezekhuli le asayenelisi kuphela yikokuphambanisekile khonaphana nokunye sokubile ukuthi athi leyophela ingasinjelosikambe umuntu wonke naye ulamaphutha njengabantu bonke abaphilayo kodwa ke okukhona yikuthi kwadlula kodwa sikhangele ukuthi umsebenzi kamgabe emlinye ekhona esiyibonayo emihle ayirabheki kona seyabonakala njalo yinhlonipho ayinikwayo ihlonipho kamgabe ukuthi ahlonitshwe naye.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi wezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Lokho kwathatha bona abamnyama abathathe ebantwini labo baba ngabanqembezeli, baba ngababulali, baba ngabahlukumezi. Abekho abantu belizwe kumbe yiliphi lase-Afrika abangathi bona inkululeko kucolonialism sebayibona ngoba saphuma kucolonialism emhlophe sangena kucolonialism emnyama. Wabulawa abantu, kwahlukunyezwa abantu, bantshontshwa umnotho wamazwe, kwenziwa zonke izinto ezazisenziwa ngamakolonialisti labahlukumezi. Ngakho ukuthi izicoco ngezani umuntu ocabangayo olomkhumbulo angasuka amangale ukuthi kade kuyini okwenziwayo ngalezi zicoco.
Akukho yini okuhle osokwenziwa yi-SADC esingakuncoma?
Okuhle kwakhona inkinga yakho ikhona ukuthi wabona futhi idinga. Ngoba nanko siyakuzane siyakudinga ukuthi kungabe kukhona yilokuhle kungabe kungekho yilokuhle. Ngabe kukhona ngabe umbuzo kasiwubuzane njalo. Kunzima ngoba into enkulu kuzo zonke izikhawule zibuye lokuphuma kombuso wabelungu wakangempezulu kwakuyinkululeko nombusa kahle lokuthi abantu bangaphili besesaba namathuba abantu okuphila ukuthi akuthengi. Leyo nkululeko ayizange yabonakala. Ngakho nxa kuthe kwaba lokunye okube khona okungakuthiwa kuhle kodwa kungayisiyo inkululeko kuyabe kukuncane kakhulu ukuthi singakhuluma ngakho lokho. Okwakufunakala inkululeko ikuphi inkululeko yabantu njengoba kunje yena ubaba uMnangagwa ubekhona ngale laye emcimbini lo wokunikana isicoco angayiketho ukuthi amaZimbabwe akhululekile lokuthi amaZimbabwe intando yavuye kuzibusa iyenzakenhle lokuthi balempilakahle umnotho lomkhono omuhle. Ayizange ibe khona inkululeko ngakho okuhle kwangakhona kuyabe kukuncane kakhulu ukuthi futhi laxoxa ngakho.
Sikamgabe sona isicoco ungathini ngaso nxa sikhangela imisebenzi yakhe sisukela lapho ilizwe lithola khona uzivuzo.
Yiso isicoco esingasisebenzisa njengesibonelo ukuthi izicoco lezi ziyinkinga ngoba uzasiphiwa njani isicoco ebukwani ehlonitshwani.
Unkosikazi Grace simbone esamukela isicoco sika Mgabe simbone njalo ephuma emifanekisweni lo Mnangagwa bebambane izandla besamukela lesi sicoco. Umnangagwa khanya ebobotheka kodwa unkosikazi Grace Mgabe hayi ube khanya ekwatile ebophe ubuso ungathini kahle kahle ngalokho?
Ukangaka mamajeke unkosikazi kamgazi ngobe sazi ukuthi yena uMnangagwa ufuna ukuthi kugujwe amathambo kamgazi asiwe lapho uMnangagwa wafuna khona. Ngakho kuyaliwa kulezi zimpi ezingaphansi komhlabathi.
UDr. Jethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe. Amapolisa anti abantu sebelethe ezinye njalo izikhali zemibhobho ebisetshenziswa ngaphandle komthetho kulandela ukunikezwa imvumo ngohulumende eyokuthi benze lokhu bengathonisiswa kuze kuyefika ekupheleni kwenyanga ezayo. embikwena wethu lenamuhla amapolisa athe lokho sokukhuphula inani lemibhobho esiveziwe la yafika kukhulu lanhlanu 105 iselokhe uhlelo lolu lusungulwe ngeviki edluleyo. Usanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Ambrose Sivindi olwela amalungelo oluntu.
Well, okokuqala ukuthi linyathelo eliqondileyo lelo elincedisayo ukubana abantu izikhali abalazo engxenye yasebe sesaba ukuthi kande bengazibisela njani zibuyele. Njalo futhi isikhathi esiningi umuntu olesikhali uba uyalingeka masinya ukuthi agange ngaso kumbe nje lanxa esethe wangazo sisani lo muntu esisebenzisa leso sikhali ngendlela engayisiyo kube lokufa komuntu. So ke nxa kuyikuthi leli nyathelo eselithethwe ngawulikhangela ukhatshana kuyinyathelo sibili esibona ngathi liqondile elincedisayo. Kodwa nxa useduze kuba le mbuzo engxenye engafanele kubuzwa ukwenzela sibe leqiniso lokuthi leyo nto for sure umuntu obisela isikhali ngumuntu obekuleso sigaba sokuthi ngiye umuntu obeganga ngaso nguye umuntu obebulala abantu. Imbuzo iba khona phana.
Njengabalwela ilungelo loluntu liyakuthemba lokhu yini ukuthi ngempela kuyenzakala kumbe nxa vele singakwazi ukuthi izikhali zikhona zingaki akungeke kwaphathisa kakhulu.
Ebesikukhangelele ukuthi ngakhuluma indaba yezikhali aluba kuthiwa phose inani lakhona abantu abathweze ezikhali bayaziwa ukuthi ngabantu abangaka. Bekuzangisa ukuthi nxa umuntu ekhuluma nge-20 esezibuyele nge-105 esezibuyele izikhali lezo ubona ukuthi ziyaphumula. Ziphungula futhi kubona abantu abagangileyo. Njalo siyakukholwa ukuthi nxa ukhuluma ngesikhali esake sasebenza sisetshenziswa ekugangeni uhulumende uyenelisa ukuthi akudingisise kambe lesi sikhali esilethwa lapha sake sasebenza yini ekugangeni ukwenzela ukuthi lokho kutshengise ukuthi for sure abantu ababiseya lezi zikhali ngabantu boqotho okuzenza ukuthi i-crime rate yehliye phansi. Kodwa nxa kungenziwanga khonokho abantu bagcina besesaba ukuthi kambe kungabe kusenzakalani. Njalo phela singakhohlwa ukuthi eZimbabwe kulobudlwangu obenzakalayo obokuganga okunye okuyinvolva izininzo zepolitics lokho singakubalekeli. Uzathola ukuthi kulabanye abantu ababele lezo zikhala baye bazisebenzisa bezinikwe abantu abagangileyo bepolitics ukuthi bahluphe ngazo abantu babulale ngazo abantu kodwa bengabanga ukuthi bathifune imali yabo ngenzo zepolitics. Engxenye bonabo bantu bathe sebenikwe lezo zikhala bengasazibiselanga. So kuyindlela futhi ukuthi engxenye uhulumende wethu owezanupf azama ukuthi lezo zikhali zibuyele emuva ukuthi abantu bengabotshwa ngenxa yokho selinika leli thuba lokuthi abantu balethe lezo zikhali. Kodwa-ke kukalutshwana sibili nxa sikudingisisa ukuthi sibili umuntu ogangileyo olamacala aziwayo watshontsha imali wabulala abantu asibise leso sikhali ngoba esazi leso sikhali kule ngozi yokuthi engxa sizahlolisiswa sibonayo sivela ngabula nxa kuyi-amnesty awusozwazi kusasa. So ngaleso sizathu kwenza kube le mbuzo eminingi edlula impendulo ukuthi kambe for sure abantu okuyiwo abagangileyo babisele izikhali yini na. Uhlupho yikuthi labona abantu phela ukuthi zibiselwe mbani njengoba la kuyimfihlo kuba nzima. At least ngakuyaziwa ukuthi lezi zikhali zivela lapha lo mphakathi engxenye phela ngeza ukuthi kodwa bani vele lokucathwa ngathi ungathi balokuganga okuthile kodwa ngakubonga ubiselwa kuthiwa kubiselwe aba thina njengamphakathi sitshelwa khona ukuthi singaze kuze zivela ngapha kuba nzinyana. So ke into yakhona singeze sibili sathi hayi lapha kuzahamba kuhle. So ke sinazela kusenzakala sithe engxenye kungcono kodwa sisile mbuzo ukuthi kambe abantu ababisela izikhali yibo sibili abaqodo yini abavele abayizigebenga abatshontshela abantu ababulala abantu yimbuzo ekhona emakhanda abantu.
Umnumzana Ambrose Sivindi ulwela amalungelo oluntu njalo ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekubulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iMatabeleland Institute for Human Rights ithi sinanzelele amaphutha asemthethweni weTraditional Leaders Act. Lawa maphutha agoqela ukunikwa kwabosobhuku amandla amanengi okwahlulela amacala osobhuku eyedwa. Kona linhlanganiso ethi kugcina kubangela ukuthi usobhuku abe nguntando kayiphikiswa. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa utshele uGainer Gumede Saidi weStudio 7 ukuthi kungalesi sizathu inhlanganiso yakhe inxusiwe ukuyakuma phambi kwekomiti yebona ngembuso yezabelo iPortfolio Committee on Local Government ngemva kokuyibhalela bekhalaza ngalawa maphutha.
Njengenhlanganiso yeMathebelele Institute for Human Rights sinanzelele ukuthi kunephutha elikhona kumthetho weTraditional Leaders Act osebenza eZimbabwe. Ngoba lumthetho uthi usobhuku uvillage head kulomlando wokutsheya iVillage Development Committee eluhlangothi lwesigaba olulomlando wokuhlela njalo lukhangela inhlelo zentuthuko esigabeni. Uphinda futhi njalo umthetho uthi uvillage head nguye otsheya iVillage Assembly okungumhlangano wesigaba sonke okhangela uhlole ukuthi iVillage Development Committee isebenza kahle. Okuthi ukuthi usobhuku iyazitsheya eplana lalapho njalo esenza inhlelo zentuthuko aphinde njalo futhi azitsheye lalapho esezihlola ukuthi usebenze njani. Lokhu sithe sikukhangela njengenhlanganiso sabona ukuthi okokuqala liphambanisa isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe esikhuluma ngokwehlukaniselana amandla lokuthi kubonakale ukuthi kulokuhlolana ukuthi kusetshenzwa ngendlela emgceni. Okwesibili sinanzelele njalo futhi ukuthi kuyaphambanisa ilungelo labantu lokuphatheka kuhle enhlelweni lende ngithi emsebenzini yentuthuko. Ngoba nxa sikhangele ngokwamazwe ngokwenhlanganiso yamazwe omhlaba yonke iUnited Nations ilungelo lentuthuko sokulilungelo lalo njalo futhi elinanzelelwayo. Okunye njalo kusinanzelele ukuthi kuyaphambanisa ukuthi abantu bakhulume ngendlela abafisa ukukhuluma ngayo bekhululekile. Ngoba thina singabantu abahlonipha isiko, singabantu abakwaziyo ukuthi umuntu omdala osekukhokhelini njengosobhuku akumelanga uphombe ukumkhaya mahlayana kumbe umphikise phakathi komphakathi. Manje njalo ngalokho nje sizibuza ukuthi abantu bazamsola njani nxa engasebenzi kuhle le Village Development Committee yakhe. Ubona isintu sisala ukuthi bamkhaye nje mahlayana emphakathini. Njalo futhi sibona ingani lokhu kuyadelelisa isimo lesimilo njalo futhi lomsebenzi wabosobhuku esigabeni. Ngaseso sizathu ke siyenze ipetition eya eParliament lapho sithi thini iParliament yayiguqule umthetho weTraditional Leaders Act ukuze ukuthi nxa sikhangele iVidco kukhethwe uVillage Development Committee Chair ozakhethwa lama committee members wonke njengabo lokhu oweward development committee ucounsilor simkhetha lani. Ngokukhetha uVillage Development Chair kutsho ukuthi sizakhetha umuntu olobuciko lokwazi kangcono ngokubamba ezentuthuko. Kube sekusithi usobhuku umsebenzi wakhe usale unjengomsebenzi kamlisa okuthi uhlole ukuthi iVillage Development Committee iyasebenza kuhle ngendlela efaneleyo njengalokhu umlisa umsebenzi wakhe kuyikuhlola ukuthi Ward Development Committee iyasebenza kuhle. Ngaleso sizathu sibisele isithunzi kubadala bethu lenhlanganiso zethu zomdabuko iTraditional Leaders. Sipha njalo abantu amalungelo ukuthi bakhulume bekhululekile njalo ilungelo lokuthi izigaba zakithi zithuthuke.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumqondisi weMathebeleland Institute for Human Rights obexoxa logena kumete saidi weStudio 7. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla silonkosazana Kathy Webebe ohlala kweLebotswana oxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngokhetho lwakwele Kenya.
Ngibona ngani bakadube kuhambe kuhle kakhulu. Prime obe ngudeputy president since 2013 uWilliam Ruto nguye osekhethwe nguZulu weKenya ukuthi abe ngumongameli.
Nxa usukhangela kodwa ubona ngani lukhuthwe ngemfanelo kumbe kulobongilimba obekhona njengoba siyabona kulabanye abathi kunganako la nto ihambe kuhle.
Hayi, mina ngibona ngani lukhutshwe ngemfanelo njalo ngetechnology e-advancisiweyo ekubaleni kwalo. Ngibona ingani irigging laphana ibi impossible ngoba bebesithi bengaqeda ukubala ama election forms ona lana bese be upload ku public portal omunye lomunye manje uvela ule smartphone. I think ubukwanisa ukuthi lawe nje uzivalele ubone ukuthi kwenzakalani bekungani kule transparency nje
kunceda ngani ngono ukuthi nxa akulokhetho kube abantu bebona ukuthi kungena lokho kuphuma lokho kungena lokho kusiya phambili
kuncedisa ngakhona ukuvikela ukuthi kusasa engabi khona osolayo njalo nxa engabe ekhona olensolo the kind of technology esetshenzisiweyo kuyanceda ngoba kuyakwanisa ukuthi la kuma servers laphana kuma computer kukhangelwe kukhanya ukuthi kwenzakaleni so mina I think ukuthi kunceda ngakhona ukuthi abantu bemukele impumela yangkhona
nxa kuyukuthi abantu bengemukeli impumela siyakhumbula ukuthi eZimbabwe kwabulawa abantu kodwa kwele Kenya siyakhumbula njalo lokuthi abantu bake babulalana ukwenzela ukuthi konke lokhu kungenzakali kumele kwenziweni elizweni leZimbabwe
okokuqala khona ngokwakho vele iZimbabwe kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bemukele anything okwenzakalayo ngoba in the first place vele uhulumende abantu abamthembi njalo ijudiciary lezeki azizimelanga zodwa azikhululekanga ungani nje zisebenzela ibandla elibusayo so khonokho nje kuzohlala vele kulokuxabana kuzathatha isikhathi impela ukuthi kwenzakale njalo eZimbabwe uthola ukuthi i-transparency yona ngokwayo ayikho ayikho kahle kahle transparency kunenge okunye nje ukuba nama okunye ngingathi ama irregularities othola ukuthi uzathola ukuthi indawo eziningi abantu lapho umuntu adebhalise khona akakusekho khona apho ngelanga lokugcina ngelast minute nxa ethi uyafika ethola ukuthi usemuviwe ipolling station ngokunjalo ngokunjalo nje uthola nje kungahambi straight okweZimbabwe nxa sekuqathanisa lokweKenya njalo eKenya sibonile ukuthi laba abancediswayo ukuvota umuntu ubevunyelwa ukuncedisa umuntu oyi-1 njalo bekungani kumele kube le witness yokuthi wakho sayine phansi ukuthi yena lo oncediswayo ufake khonapho afuna khona something esiyibona ingenzakali eZimbabwe
kwethusa kanganani ukuthi umuntu nxa esancediswa khona ngale ezengena ebhokisini angene lo muntu kuba ngamaziyo kumbe into ezinjalo ubona ngani kusiza ngathi khona
I think ilaba abancediswayo isikhathi esiningi kumele bephiwe ukuzikhethela ukuthi uhamba lobani obviously umuntu nxa ekhubazekile kumbe engaboni kumbe eleyinye i-challenge kodwa ulaye phela umuntu amtrustayo so I think abangakhethelwa ukuthi wena uzancediswa kodwa kwena whoever obancedisayo kube umuntu oyabekhethwe yibo bona maybe family member or somebody
ye siyabona bekhinya ke abaphikisayo bathi bahambisa udabalolo emthethwandaba bona ngobona kwakho ubona ngani kuyafanana yini dakhona kokwenzakala eZimbabwe uyakhumbula
ya okwenzimbabwe njengoba sengishilo babadube ukuthi ama irregularities ayekhona even loba wawungaso observe kodwa kunengi okwakuvele kusenzakala for example wawuthola ukuthi mina lapho ngavotela khona kakhulu ngo-2018 lapho ngavotela khona like few meters before i-polling station wawuthola kule group yabantu nje yayingaqedakala ukuthi njani abanye abantu bathi babe strithenwa yilabo bantu so izinto ezinjalo vele ukhetho awusozuke kwazi ukuthi uhambe njani njalo abantu abanye ababengama observer phakathi khona phana uzathola ukuthi nxa kwase kubalwa laphana kunengi okwenzakalayo so esingakuboniyo kusenzakala eKenya so ikho engikuthoya ukuthi okweKenya ngendlela okwenzakala engakhona it's highly unlike ukuthi kungabe kukhona okungayikho but nxa kuyukuthi kuzayiwa emakhothi mina I believe ukuthi ngendlela akade kusenziwa ngakhona lo ngasoli ukuthi luthi wenziwe kumbe kunjani kuyabe sekulaye abuye lobufakazi obunye but from outside nje nxa u-observer mina ngedwa mbona ingani hayi lwenziwe nje ngendlela nje
Kethiwe Bebe odabuka eZimbabwe osebenza kwele Botswana ixoxa lo Gibbs Dube lingayikatshana zihlobo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaqhubeka sikhangela khona udaba lokhetho lwakwele Kenya siziphethe ngebe zihamba phambili umeli wegogwe nembuziya ephalamende uJustice Meyer ubotshiwe umiswe enkantolo ngecala lenkohlakalo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.